siyabonga Chris Gande lo mavela simhlanganya huye le tshona njani mthwakazo muhle yekudibana kumsakazo we studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 ngomfumfu 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Loba nje izinto zinganazihambi kuhle elizweni balethemba lokuthi umbe kusasa izinto zingavuka zitshintshile. Zitshintshwa ngena lowo muntu futhi. Inkokheli zokholo kanenginengi bayazethemba kakhulu ngoba esikhathini ezinjeya khathesi ubunzima lobe sihlangana lawo. Ngizakhangela ikakhulu on the economic side landlani. Abantu abanekhonti kabala mali into vele nganazi bahambele kuhle.
Inhlolisiso yenziwe yi-Mass Public Opinion iveza ukuthi abantu abaningi bathi bayamthemba uMongameli Robert Mugabe njalo kungenziwa ugetho bazamvotela.
Ayisehlakalo lesi sizakale lapha e-Indianapolis kube le ngozi enkulu kakhulu and kutshonisa inhliziyo zabantu. Into engazaki yenzakale ku-community yamaZimbabweans lapha e-Indianapolis.
Uzulu udabuke inhliziyo ngemfa yomphathi isikolo odabuke eZimbabwe obhubhele engozini yemota edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika izolo. Uhulumende selaye amankampani asemsebenzini wokwemba ukuthi yehlise isilinganiso samandla kagetsi awasebenzisayo ngokungamathumi amabili lanhlanu ekhulwini. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulomsakazo. Iningi labantu elizweni libikwa lisithi liyamethemba uMongameli Robert Mugabe njalo abaningi abayisilinganiso sokungamachumi phose amahlanu ekhulwini 47%. Bathi bazimisele ukumvotela kukhetho lukamongameli lanxa lungenziwa kusasa. Kodwa isimanga ikuthi abaningi bathi kabakhululekanga ukumcothoza uMugabe bevumelana njalo ekuthini umnotho welizwe uqhubeka usiba mubi. Kubika uMavis Gama.
Impumela yale nhlolisiso eyenziwe inhlanganiso ye-Mass Public Opinion Institute Mpoyi ngenyanga kaNtulikazi lonyaka ezigabeni zonke zelizwe imangalisa abanengi kulokwehlukana kwemibono eveziweyo. Ingcweti kwezomnotho zicabangela ukuba lokhu kwehlukana kwemibono kubangelwa yikwesabela ukuhlukuluzwa ngoba besazikhumbula izehlakalo uZulu athe wahlangana lazo eminyakeni edlule. Umnumzana Brian Kauma ungomunye wabathatha izifundo zaphezulu ze-masters kuhlangothi lwezomnotho ekolijini le-University of Zimbabwe. Lanxa imangalisa abaningi limpumela, uKauma uthi zinengi izizathu ezicacileyo ezibangela indlela uZulu abeka ngayo imibono yalolu hlobo.
Ngoba uzwa ukuthi indaba sithi lizwe is going in the wrong direction, impendulo zakhona ziyaphuma khona phela lizeza ukuthi hayi lathi sikwazi. Such opinions you can tell ukuthi istory sikhona but I want to balokwesaba balokwethuka that's ngakhangela for the past 10 years eZimbabwe anything that's regarding politics umbe economy abantu balokwesaba phakathi because sibe bachayo kanenginengi zinengi izihlobo zethu zazichayayo khathesi izimundi zethu zegoli zikhatshana. These are things esiphila lazo.
UKauma uthi akaboni siba khona inguquko emicabangweni kaZulu ngoba labontanga beqhubeka befunda kulokho abakubona kusenziwa ngabadala bezaqhubeka belandela indlela ezigcwele ukwesaba.
Khathesi thina sesesaba ukuthi lokuya emapholiseni kuyaripota amacala ethu siyesaba. Sengike ngezwa ngabanye abantu who went to the police kwangaphumeli lolutho. So that has been passed on to the next generation. So hopefully kungathi 3 or 4 generations later or no story wakhona kuyabe sokufeni sokungani inganekwane and then maybe then a new wave ingabuyi tshintsha izinto.
Umnumzana Vuyisile Precious Moyo ungomunye wabacubunguli abaphatheke kule nhlolisiso eyisifundi njalo se-University of Zimbabwe.
loba nje izinto zinganazihambi kuhle elizweni balethemba lokuthi umbe kusasa izinto zingavuka zitshintshile zitshintshwa ngena lowo muntu futhi inkokheli zokholo kaningi ningi bazethemba kakhulu ngoba esikhathini ezinjengakhathesi ubunzima lobo esihlangana labo ngizakhayela ikakhulu on the economic side landlani abantu abanengonekanti kabalamali into vele nganazi bahambele kuhle ababonani bengathola khona ithemba sibile elingabaphathisa labo ekuphileni kwabo yikho lapho abawagijimela khona ofishi khathesi lapho umuntu angagijimela khona ethola usizo sibili ukhona ababathungamele bamabandla ikakhulu la avuka khathesi lawo so abantu abanongesithi hayi mina ngingangcono nithembe uma ngithungamelwe wami wechurchi ngoba ngahamba lohlupho lwamalunje engamphathisi
uZulu ulale imibono ngoba sewalahlekelwa lithemba kumabandla ezombusazwe aphikisayo elizweni kutsho umoyo
inkinga ikhona apha ekuthini kwakungaba lesikhathi sokuthi kwabangani babakaloku lithemba nyana emabandleni lawo but bese bebona okungabambani kwabo bese besesaba ukuthi bafake ithemba labo khonapho mbona isisizathu khonapho ukuthi abantu abakula sikhathi eside sethu ababake bahlale khona bebonke bebambe ukuxabana kwabo lento eziningi kuhle kuphume khonapho so bahle baswele uthando nje lokuthi bathembe khonapho
isimanga njalo yikuba uZulu othembela kumongameli Mgabe engazithembi inhlangothi yazikhokhelayo ngithola kancane lezi ngezibalisa olubona ngezokuqhutshwa kokhetho olweZimbabwe Electoral Commission ZEC amapolisa olubona ngezokuhlawuliswa kwemithelo olweZimbabwe Revenue Authority ZIMRA kanye lokuba isilinganiso phose sokuphakathi laphakathi sabantu elizweni sebalahla ithemba kumabandla ezombusazwe aphikisayo ingcwethi kwezomnotho lokucubungula zona ziqina ngelokuthi okuvezwe nguZulu kubangelwa yikusilela kolwazi elizweni phezu kwezokuqhutshwa kwenhlelo zentuthuko ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
kunjalo nje ukuxokozela kuyaqhubeka kubandla lezanu-PF lapho okuphoselwana khona aqatha kubangwa ozathatha isikhundla sikamongameli Mgabe yena oseluphele kambe kuyini okungenzakala kubandla lelinxa uMgabe engasekho esihlalweni abanye bathi kungaba lokudlephana okukhulu okuqale ngokuxotshwa kwaye ngumsekeli kamongameli Mgabe unkosikazi Joyce Mutyuru Nyakenye ecatshangelwa ukuthi wayencedisana labanye emizameni yokukhipha uMgabe esikhundleni sokulabanye abaziwa ngokuthi i-Generation 40 asebebhonga kuleli bandla esigabeni sakuqala sodaba lolo intatheli zindaba yethu uGibbs Dube uhlaziya ngokungenzakala uMgabe engachiya isikhundla namuhla
isigaba 101 sesisekelo sombuso welizwe leZimbabwe sikubeka sobala ukuthi kumele umsekeli wakuqala kamongameli athathe isikhundla sikamongameli nxa engabhubha kumbe esesehluleka ukuqhuba umsebenzi ngemfanelo. Othatha isikhundla lesi uyabe ekubandla elibusayo njalo kumele aqedise umsebenzi kamongameli kuze kuyefika isikhathi sokhetho olulandelayo. Kodwa ke ingcwethi kwezombusazwe labanye abakubandla leli bathi kungahlupha kakhulu ukuthi isikhundla lesi sithathwe ngumsekeli kamongameli uMnumzana Emmerson Mnangagwa ngenxa yokuxokozela okumangalisayo kubandla leZANU-PF. Bakhona abalandeli bebandla leZANU-PF abanjengomnumzana Nkosilathi Jiyane abathi kuzamele kulandelwe isekelo sombuso welizwe lesebandla leZANU-PF nxa uMgabe engehlelwa yingozi.
I-constitution ikhona elandelwayo umthetho ofakiweyo welizwe owe-party so akulandi ezahlupha into elandela i-constitution kuphela.
Uthi kalaqiniso lokuthi ngubani ongathatha lesi sikhundla loba nje abaningi becabangela ukuthi kungaba ngumsekeli wakhe uMnangagwa kumbe umkakhe unkosikazi Grace Mgabe.
Sonto esingathi kuyazwakala phansi lapho abantu bekhuluma ngakho mina ngwami personal hayi akulanto esenge ngayizwa into ezinjalo ziba zinhle nxa singakhulunywa lobo spokesperson beparty abayoba abalelungelo ukuthi bekhulume ngakho lokho nxa sikhangele phezulu khona ale yikho abangakubamba kuhle abadala
ingcwadi kwezombusazwe ezimele yodwa uMnumzana Mary Dube ucabangela ukuthi kuzaba lokulwisana okumangalisayo uMgabe engachiya umsebenzi
kuzaba nokudonselana lokuxokozela okungaze kugcina sokuncinisa even lebutho ukuthi lingenele ngoba kangimboni ongathatha kathesi lo nganto ohamba phambili abanye bathi hathi angeke athathe kabamfuni kuyadonselwana kakukaca
uthi kungamangalisa nxa unkosikazi Mgabe engangena esikhundleni lesi
yena vele eyakhe i-political career is dependent on her husband and her husband nxa isithedini ibona ngani laye politically uyabe sethedini kathesi bamthandela nje ukuthi abe nguye obafikisayo kunkunzimalanga.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mlamuli Nkomo othi ibandla leli selidungeke okumangalisayo ngodaba lomuntu ongathatha isikhundla sikaMgabe.
Kuzaba nzima ukuthi abantu bamove forward nxa engabe sokwenzakele okunye, kungasikho ukuthi abakhona ukuqhubekela phambili ngenxa yokuthi abantu ma sebejwayele into eyinye lanxa yimbi lanxa yinhle kuba nzima ukutshintsha. Ngakho utshintsho kulakho ukuletha ukuxokozela kwabantu wama-factions phakathi kwezana.
Uphinde wathi unkosikazi Mgabe kwezombusazwe ufanana nje lo muntu owe esihlahleni somhlali.
I-CV yakhe ngathi profile yakhe kayikho kwezombusazwe. Sizakhumbula ukuthi unkosikazi Grace Mgabe uphonge uvumbuluka nje ekupheleni kwa-last year. Akusomuntu owaziwa ngaloba yikuphi okuhle othuseke wasebenza ngakho. Into ayaziwayo ukuthi nje ngumongi wezintandane ku-orphanage yakhe seMazulu. Othi sengabonakala ephatha intambo zombuso ubona ukuthi kuqala khona kuzana uPF kunzima umuntu aziphathe nakuthi aphathe intambo zombuso weZimbabwe bona kuzaba even more difficult.
UZulu usethiye indlebe emelele ukuzwa ukuthi kambe ingasala kubani ingqobe yombusazwe ngesikhathi le-Generation 40 isithobile kubandla leZANU-PF. Esigabeni sesibili sodaba lolu sizabe sikhangela ngabasebandleni leZANU-PF ababizwa ngokuthi i-Generation 40 kumbe i-G40. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, ngingu-Gibbs Dube.
Lomphathi isikolo odabuka eZimbabwe obhubhele engozini yemota edolobheni le-Indianapolis khonapha eMelika izolo kanye labantwana ababili abathi umntanakhe lomzukulu wakhe. Umnumzana Norris Ncube ube ngumphathi isikolo we-Indianapolis Junior Academy njalo nguye owasungula lesi sikolo phansi kwesonto yeSabatha. Abantwana abafileyo ngomntanakhe uJoshua obeleminyaka elitshumi lambili lomzukulu wakhe obeleminyaka emihlanu uMalia Siziba. UNcube ubethwele abantwana abahlanu bevela esikolo njalo abasilileyo balaliswe esibhedlela. Amapolisa athi asadingisisa imbangela yalingozi kodwa athi uNcube ukhanya etshayiswe ngomtshayeli ongene irobhothi libomvu. UNcube yena odabuka isilobela uhle wafela khonapho njalo omtshayisileyo ubikwa esesibhedlela. Okhulumela imuli yakoNcube umnumzana Muzi Ncube uthi badabukile njalo balahlekelwe kakhulu.
Ayisehlakalo lesi sizakale lapha e-Indianapolis kube le ngozi enkulu kakhulu and kutshonisa inhliziyo zabantu. Into engazaki yenzakale ku-community yamaZimbabweans lapha e-Indianapolis. I've been in the Indianapolis mina lapha sendihlezi civil for over 20 years e-Indianapolis. Azake kube lo monakalo onje othatha ama-families onke. Sibuthene lapha ngomza wami umkhokheli ongiyobhujelwe ngumntanakho ukugcina lapho esibuthene khona and ngomza wami uMr. Norris ongiye principal we-SDA school lapho abantwana befunda khona utshonile naye lo mntanakhe. Abantu inhliziyo zitshonile kakhulu and ulusizi kakhulu okubonakala lapha. Khathesi kunje silungisela ukuthi siye esibhedlela ukuthi siyebona laba abasesibhedlela. Abantu bonke nje ingqondo zididakele abakwazi ukuthi siphuma ngaphi sisiya ngaphi. Kwakhathesi sise-confused kakhulu Mr. Nkomo.
Abasesibhedlela bona bakusimo bani?
Abasesibhedlela ukhona umntwana okukhoma and ababili bona ba-stable but ukhona oqhamuke isandla lomunye olimele umhlana. So silungisele ukuthi siye esibhedlela kathesi ukuthi siye babona laba abantwana abasesibhedlela abathathu abalokhu besaphila ye.
Umnumzana Ncube ube ngumuntu onjani?
U-principal uMr. Norris Ncube amangamavi ube yindoda elohlonzi ehloniphekayo ethanda ukufundisa abantwana ende ube ngumuntu othanda i-church yakhe esabatheni and ezimisele kakhulu kakhulukazi ukuthi abantwana bonke nje abaku-community lapha eZimbabwe abesabatheni befunde esikolo sakhe. Isikolo lesi yisikolo asakha ngamandla akhe khonokho ukuthi abantwana beze bekwanise ukuthi baye esikolo leso asiqalisayo uMr. Ncube. Nguye owayeqalise ukuthi khona kube le transportation yokuthi abantwana besabatheni esikolo sakhe bebe bethathwa ezindlini zabo kuma communities khona phe Indianapolis besiswa esikolo bephinde bebiselwe ezindlini.
Lo ngumnumzana Mozi Ncube okhuluma emele imoli ya Ncube sikhulumela ese Indianapolis khona pha eMelika.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende selaye amankampani asemsebenzini okwemba ukuthi yehlise isilinganiso samandla kagetsi awasebenzisayo ngokungamachumi amabili lanhlano ekhulwini. Umpatintambo obona ngezamagetsi umnumzana Samuel Undenge utshele idale lephalamende izolo ukuthi uhulumende uthathe amanyathelo la njengendlela yokulondoloza amagetsi wona aqhubeka esilela ngamandla elizweni. Incwadi kwezenoto zithi lokhu kulakho kubangela ukuvalwa kwamankampani emigodi. Umnumzana Undenge utshele njalo idale lephalamende ukuthi amabutho lamapholisa lawo kumele elondoloze amagetsi. Ukuhlaziya lolu daba sixhume usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Semncube.
Planning. Sifuna ukuplana khonapho ingazokulohlupa. Yes, of course it's a drought, but kumele sihlale sizilungiselele. Amazwe e-Africa is address ama symptoms awa ama problems. Kwakusazakala ukuthi ngalesi sikhathi izindlu zabo zeziningi, udubo lolwalwa lakhangelwa ngama 25 years ago. Izinto zamasola kwengezelelwa lalabo abazenza amagesi. Bathi nasicabanga nxa sokulohlupho. Kanti sokulohlupho kumuntu sewalijani kuthiwa yinto nje phongukuba yi-natural disaster. Kati yi-poor planning. Kati planning kuhle yikho sezizohlupho lolunjengalonalolu lwamagesi. And then nohlupho ngendlela oluyilo lona akula muntu osene-solution. I think kumele kube yisifundo ukuthi ilizwe asiyonto oyiplana ngani ukuthi uplanela igrocery yendlini. Ilizwe liplanelwa kusasebucwala. Uplani ukhongona khona kumele kube lezindlela ezinto ezokuthongona khona ilizwe lami lisebenzi. Xa singazonana la mazwe alezinto lokhu zeinto zamasola ngesiphangephange senzele ukuthi into zingachabalali. Sibili sihambe siyeguqa phansi basinike izikwelete sifake amasola indawo eziningi kube la masola ngoba kade singasilayo imali yokuthi sithenge amasola lawo. So luhlupho sibe lolufuna ukuthi kukhangelwe ngelihlo elibanzi hayi khona ukukhangela ngabantu nje abakhuluma ngani ukuthi abajahanga lutho. Kumele sijake sibili silulungise uhlupho lolu ngokuphangisa.
Siyazi avalile amankampani amaningi ilizwe lonke jikelele kanye lakobulawayo. Unjani umumo emanda khona ngapha?
Hayi emanda kuphela lutho lokukhuluma ngalo. Kodwa into ehle ukuthi zonke izinto lokho ezikhona. Okuseleyo nje ukuthi silungise lokho kumele kulungiswe. Sibe nobudlelwane labantu bonke abantu babuye bazosebenza lathi. Ihlupho lethu siplana nxa sokulohlupho kasiplani ngaphambilini kuze silungise izinto. Kumele sitshintshe ukuplana njengesizwe. Sibe lelihle libanzi.
Umnumzana Semncube ngusomabhizimusi wakobulawayo. Sixoxela ekhona le kobulawayo. Live Talk lamhlanje sikhangela uhlelo lokufaka inotho ezandleni zabensundu olwe indigenization. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe. Kula mabhomba ekade ethiwe emzimbeni yamalunga eqembu laba lwabecatsha adubuke edolobheni elingenyakatho kwele Nigeria lamhla ekuseni kwafa abantu abalithumi lanhlanu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-VW Volkswagen isikhethe umqondisi wayo obebona ngezemali ukuba ngumgcinisihlalo. Ukuba ngumgcinisihlalo webhodi yabaqondisi uHans Dieter Porch ngesikhathi lenkampani isetheswa umlando wokuqila ekulingiseni imota zayo. Abanengi baqhubeka besola uhulumende ngemizamo yakhe yokubhatalisa amankampani imithelo njengendlela yokudinga imali ezasetshenziswa kunhlelo zokufaka umnotho welizwe ezandleni zabensundu olwe-indigenization. Umphathintambo obona ngogatsha lwabasakhulayo lokuthuthukiswa kwabensundu kwezenotho mnumzana Patrick Zhiwawo utshele intatheli izindaba izolo ukuthi kusiyafika umnyaka ka-2018 bafuna zonke iingxa zomnotho zibe sezisezandleni zabensundu. Ufuna njalo amankampani ahlawule imali engangesilinganiso sokulithumi ekhulwini. Kodwa abaningi bathi lokhu kuza kwenza amankampani amaningi avalwe. Umnumzana Promise Mleya osakhulayo bekuhlelo lweMandela Washington Fellowship ngomunye wabasola imizamo kahulumende le.
Ungabona kathesi elizwe lelijikelele amankampani wonke ayagula, ayaqula. Hayi, izisebenzi eziningi azibhatalwa, aziholi. Sokuze izisebenzi eziningi ezilenyanga bengalengela mali abayiphiwayo amankampani. So ukuze ubone uministri ethi bafuna ukwengezelela futhi ukuthi babambe iganyazo amankampani bathi babhatale imali ezingako. Sazi ukuthi ikubaqotha ukuthi kufuna ukuthi kwenzakaleni elizweni. Lathi silapha simangele. Kuyini kahle kahle abafuna ukwenza?
Abanye bathi amanyathelo anje enza amankampani aphandle kwelizwe ehle esabele kathana ukuza eZimbabwe. Ovumelana lalo umbono na?
Hayi, eqinisweni sibili ngivumelana because akula muntu othi ophilayo sibe enqondweni ongathi ehle ngiyefake imali yami kwele Zimbabwe ngathi ngesuka kuyi-investa. Akula muntu onjalo. Baningi abantu abafuna ukuyi-investa kwele Zimbabwe because lizwe elihle kakhulu. Ngakhangela lama-resources athize ambalwa. Lezi zisebenzi ezifundileyo. Into nje esike iswelakale ubukhokheli obuqinileyo esingathi ubukhokheli lobo obungela udlangudlangu.
Umnumzana Promise Muleya ngosakhulayo obekuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka. Umbiko olandelayo uveza imbono kahulumende weMelika.
Elemelika lisole kakhulu abathiye amabhomba adubuke endaweni zenyanya likhuje edolobheni le-Abuja kwele Nigeria ekuqaliseni kwayo nalenyanga kamfumfu kanye lokuhlaselwa kwenkamba zebutho eMaiduguri le-Adamawa. Izehlakalo zodlakela lezi yizikhumbuzo ezinkulu ezikhomba ukuba amagandanga awesimuslim edlulisa amalawulo agoqela aweBoko Haram alenhliziyo ezimbi zokudinga ukucitsha imiphefumulo yabantu makhaza abangahlomanga njalo abangelacala osokubangele ukuthi izigidi lezigidi zabantu zibalekele imizi emazweni afana lawe-Middle East.
ukuze kuncedwe amazwe ahlaselwe ngabe Boko Haram. Umongameli Barack Obama wele Melika usanda kupha unobhala wakhe obona ngezobudlelwane lamazwe womhlaba amandla okusebenzisa izigidi ezingamashumi amane lanhlanu zamadola $45 million yokusebenzisa enhlelweni zokufundisa indlela zokuzivikela kwabebutho emazweni agoqela iBenin, Cameroon, Chad, Niger leNigeria emizameni yokulwisa ukuqeda imisebenzi yabe Boko Haram. Leli nyathelo libikwa lilakho ukunceda ukuthwalwa kwezikhali lemfundiso yokuzisebenzisa kwabebutho emhlubulweni lo osebenzela abeBoko Haram. Kusukisela ngomnyaka ka-2009, abeBoko Haram sebebulele inkulungwane ezidlula ezilishumi zabantu 10,000 abangahlomanga ngokuthiya amabhomba emzimbeni yamalunga. Ngakho-ke ukuze iqembu leli linqotshwe kudinga ukusebenzelana kwabaningi ukulehlula.
Uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lamhlanje uChris Gande uxoxa lomnumzana Maxim Kandla oqoqa inhlelo zebandla elingakasungulwa elinakanelwa ukuthi lizakhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru elithiwa iPeople First esigabeni zeMathebeleland. UMkandla uqala ngokuphendula umbuzo ukuthi kungani leli bandla lithuli kangaka.
Ku-ground lapha kakuthulwanga kule msebenzi omkhulu sibili ngobana nge-demand yangikhona kwenziwa ama-structures wona la uku-coordinate wona lawo ukuthi abantu at least bethole information. Okwenza ukuthi khona ibandla leli lingebe ingazani abantu babone ngathi lithule kunengokukhandwayo ebandleni leli okwenziwayo. Ngenxa yokuthi ibandla leli alingenanga abantu laba kabangenanga kwamanye amaphathi njalo libunjwa ngamaphathi ngabantu amaningi ingatsha ezingu-5. Ngakho ingatsha ezingu-5 zona lezi zikhangelele ukuthi khona iphathi le ingaze yabunjwa ihambe 10 meters 100 meters isifile akusela lutho. Ukukhangela ukuthi ube yiliphathi sibili ezabumba uhulumende. Nxa izambumba uhulumende lowo ubonakala njani uhulumende lowo? Yilona ibandla lehlukana ngapi lamanye amabandla? Ngoba naleli bandla leli selifunde okuningi akade kubangela ukuthi amanye amabandla angaze abe khona ebese seyila engasaya ngaphutha ngale. Ngalokho-ke amabandla ingatsha lezi ezingu-5 lezi silabantu abaxotshwayo complete ukuxotshwa kuzanu. Silabantu abasuspendwayo kuzanu. Abasuspendwayo bangaxolelwa bephinde bebuyele. So anytime bangaxolelwa bephinde bebuyele, kumba ngaza ke bebuyele. So you cannot guarantee ukuthi khona labo. Bakhona abanye vele sebexolelwe lapha basebebuyele kuma structures, abakumalowa abakuma districts khona lapha. However, kube sokusiza ke laba ezinye inhlangathi lezi ezintathu. Kulabo bantu ade bevele bengavoti. Besithi hayi kakutshintshile utho lokho bezihlalele sebesukumile bakhona lapha. Kulabantu abasuka kwamanye ama-political party athiyeneyo kuzokuza abantu abasuka kuma-civic organizations ekade bexhasa nje begijima beseceleni kodwa bekuma-non-governmental organization khathesi-ke basebengene kanye ngqo ku-political party. After Congress obuyayo sekuvelwa ku-Congress sethole kule constitution le-regalia le-membership card lohana usejoyina.
Ungasitshela ukuthi kanti kungani yena okuthiwa uzakhokhela leli bandla unkosikazi Joyce Mujuru engaziveze egcekeni aphume kumbe simuzwe la ekhuluma ngalo ibandla leni?
Yikho sithi kwehlukene lamanye amanye amaphathi ayekubunjwa kwalo. Lona kwemenze ethule nxa kuthiwa People First. Kuthiwa abantu bona kuqala baqale bona bebumbe bona iparty. Bengayibumba leyo organization ke yena secelwa ngokuya kuzokhokhela kuphela. Hayi yena ebuye sethwele iparty ngebhasikiti yakhe seyilethe ebantwini. Abantu bayamtshela ukuthi hayi kasiyifuni indaba ungangenanga kwamanye amaparty.
Hayi kuyozwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli.
Hayi siyabonga abalaleli nante ke ibandla. Ngelenu lilithande lilamukele singakhangela ukuthi ngelikamjuru hayi lo ukuthi umjuru ubuye ukukhokhelela into engeyabantu abantu ngobani yini lina bantu ngakho ke kwamukeleni lokhu lukukhangela ukucubungule selihlale ngokuthula siyabonga
hayi lati sibongile ubelela ngelihle
umnumzana Maxim Kandla ngoebandla elikhokhelwa unkosikazi Joyce Mjuru elithiwa iPeople First. Kwanelo kwalamhlanje mthokazi omuhle sengilichiya kuhlelo lwe Live Talk. Olivalelisayo, muntu ngamile inkomo. Lebela busuku obuhle.